sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Khanda Merrick ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mbandula 2023 ngoPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukwakubalinga indoda ebiqakathekile kube yindoda ehlonitshwayo. Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Into ezamqabanga ngakho hhayi kube yindoda emaphepheni ukuhlanganisa abantu.
Obe ngumcebisi kamongameli welizwe kundaba zabakhubazekileyo njalo oke waba ngumeya wakobulawayo uDr Joshua Malinga kasekho.
Usuku lwami luqakathekile kukhuluma inkosi iyabumba isizwe isizwe samandebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esikho khona.
Bekungabizwa ozwayo kobulawayo namhlanje kunanzwa usuku lwenkosi yamandebele olwe-King Mzilikazi Day. Njalo hlangothi lukahulumende weMelika lobona ngoncedo lwentuthuko emazweni wonke omhlaba ole-USAID lusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabeleni semathebeleleni North. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ope ngumcebisi kamongameli kundaba zabakhubazekileyo njalo owake waba ngumeya wedolobha lakobulawayo uDr Joshua Malinga akasekho. UMalinga ubikwa ebhobhele emzini wakhe eRichmond kobulawayo eseleminyaka engamashumi phose ayisiyagalolunye 79. UDr Malinga utshiye umkakhe labantwana abalishumi. Abantu babuthene emzini wakhe kuhouse number 1 Brook Road, Richmond kobulawayo. Umuyi ubelembali edume ngokumela amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe. Uthabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lowake wasebenza loMalinga, uMnumzana Joseph Nkomazana oyinhlanganiso emela izakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ngembali yakhe.
Ukwakubalinga indoda ebiqakathekile kube yindoda ehlonitshwayo ebeyihlonipheka endaweni yakithi khonapha kobulawayo lwezimbabwe jikelele. Ubaba uMalinga ngumuntu owasetshaziwa ngabantu abaningi. Njalo ubaba uMalinga ubesenza imisebenzi ethandwa ngabantu abaningi. Khangela njalo ukuthi ube ngumuntu onjani, ube ngumuntu esibabiza sithi ngabantu abagogekileyo. So thina kithi sithi uMalinga ube yindoda nathi ngisabeni ube yindoda siyindoda emabhebheni.
Sikhangela imisebenzi kababa uMalinga, yiphi imisebenzi esizasala simkhumbula ngayo?
Ubaba uMalinga personally wakumalinga ngesikhathi samazwe ngaphandle kokuthi ngiyako kulawa between 1996. Mina uMalinga ngimaze engumuntu bekangijikiphehlezi kuthe ngincedisa isakhulu abantwana abantu abagokise wonke abantwana abancane konke labadala. Ngisakhumbula ngiqakalise ukuhlangana layo lanyanga benima ngihlangana layo mathupha ngikhuluma ngendawo sabantu abagokileyo esikhuthaze bakhulumethi esikhanye nabantu. Kungaphephela kile ukuthi ngiwangakhi lokuthi ngihova elonge ongumuntu odinga uncedo labantu abagokekileyo. So uthi imbali enkulu kakhulu kusigaba semenzi sabantu abagokekileyo. Siyakwazi ukuthi uMalinga iqalisa ukuba ebhizi ikakhulu kwindaba zepolitics ezamenze wangena kupolitics nomuntu nje ongakhulisanga kuhle wangani wahlukuluzwa iqhini zaesimenze wangena.
Yikuyini elingathi la kufunda empilweni yakhe?
Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Sifunde kakhulu ukuthi abantu bengehlukanisi ngokuba yibo wabo. Yikho esifunde kakhulu. Yikho esizamqabanga ngakho. Yikho esizafunda ngakho. kufundeliwe ngakho ukuthi ayisebenze emaphepheni kuhlanganisa abantu.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngowenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekhona ngale koBulawayo. Owake waba yinduna yamaZulu njalo owayephatheke kwezombusazwe kwele South Africa unduna Mangosuthu Buthelezi kasekho. UMangosuthu Bhubhe namhlanje ekuseni eseleminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye lanhlanu 95 yokuzalwa. Waduma kakhulu kwezombusazwe ngokubumba elakhe ibandla lezombusazwe elamaZulu ele-Inkatha Freedom Party. Ngesikhathi sombuso kubandlululo wabamhlophe we-apartheid kwele South Africa.
Usuku lwami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samandla.
Bekungabizwa ozwayo koBulawayo. Kunanzwa usuku lwenkosi yamaNdebele olo King Mzilikazi Day. Lolu lusuku olunanzwa minyaka yonke ngelanga atshona ngalo likamhlaka 9 Mpandula kumbe ngomgqibelo oduzana laleli langa. Emkhosini lo abantu bebegqoke imvunulo eveza okwesiko labo behlabela begiya ingoma zendulo. Kukanti ke izinduna zethule imibiko eqakathekileyo ekuthaza ukulondolozwa kwesiko lesintu. UThabo Kancube oweStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loMnumzana Mbuso Fuzwayo, unombhala wenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibhejulu kaZulu ngokukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi.
Usuku lwami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samaNdebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esikho khona.
Lo nyaka kwenziwani ngalolu suku?
Hayi, kuningi okwenziweyo, kube nezikhulumi ezihlukeneyo. Eningathi baye bekhuluma ngembali kukhulunywe nge-current okungabe kusenzakala esizweni lelizweni. Zikhulume lezinto noma zakhuluma ngokubana kuqakatheke kanganani ukuthi abantu belondoloze amasiko abo nokuthi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu endaweni yabo kufuze ukuthi bekhethe ubukhokheli kwaleyo ndawo. Bakhuluma nokuthi uBulawayo uqakatheke kanganani empilweni yabantu bemaNdebele.
Abantu koBulawayo balamukela njani ilanga leli, bayalithakazelela na?
Lithakazelela kakhulu kakhulu. Ilanga leli liqakathekile empilweni yabo, bayaphakama ukuthi nje uhlupho olukhona ubuyanga osewasuka bagcwala esizweni lelizweni alubana izinto zime ngendlela abakhanya ngani bekuthakazelela ngakho. Ngithemba lokuthi kuzabona abantu bezima kwezigaba lezigaba zonke zimaNdebele bezokujabulela lolo suku. Nabazenza lesi sizwe mbona ngathi langaleli bayalazi, yikho sebafaka olukhondelo olokuthi ayivele.
Lo ke bekungumnumzana Fuzwayo owenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibheji likaZulu. Ubekhuluma ecingweni lapho loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. Usuku lokunanza inkosi yamaNdebele olwemizilikazi Day lunanzwe ngempela sonto edluleyo langaseMelika emkhosini owenzelwe esigabeni seOklahoma. Lolu suku lunanzwa njalo mhlaka 23 wayena le inyanga kaMpandula kwele United Kingdom.
Lamlela ntwandwe
Lamle
Lamlela ntwandwe
Lamle
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampawa kuwembula
Lamlela ntwandwe
Lamle.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo lwentuthuko emazweni omhlaba ole-United States Agency for International Development be-USAID solusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabelweni seMathebeleland North ngokubanika ilambazi ngesikhathi abahlolisisa ngezempilo kaZulu bebika ukubana iningi lensane zakulesi sabelo kazikhuli kakuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ihlanganiso ephatheka ngokuqhutshwa kohlelo lolu emalima loko ithi linengi inani labantu abasizwa ngabe USAID kulesi sabelo. Ozithweleyo unkosikazi Roseline Ndlovu owesigabeni sempumelelo ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi ilambazi leli abaliholayo liqukethe okunengi okwakha imizimba.
Ngiyakuqinisa kakhulu emzimbeni lalapho nxa subeletha futhi awuthwali nzima lobo umntwana ongikhona usumbelethile ukhula kuhle ngendlela ephakemeyo. Bonela futhi le malajweni kakhulu omama basajakhe futhi amalaju ekuseni sebegijimele egabheni leport bawaphekela abantwana.
Unkosikazi Nomsa Ncube onguvillage health worker esigabeni seNdlovu oseneminyaka elithumi lengxenye ekulumsebenzi ufakaza ngosizo lwelambazi leli kanye lamafutha okupheka aholwayo ngesikhathi sesomiso sendlala.
Yikho kwenza ukuthi abantwana bekhule belokuyimzimba okuwomileyo babe benathiswa amanzi bebancane. So thina leyi porridge esiphiwa imali maloku iqalisela kumntwana ole 6 months kusiya ku-23 months.
Omunye njalo onguvillage health worker esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana unkosikazi Jane Sivanda uthi ukufuba kwabantwana kuya kusehla.
So iporridge leli esilitholayo lapha lilokudla okwaneleyo emzimbeni womuntu ongumama. Liyamncedisa ukuthi umntwana amthweleyo akhule kuhle.
Osakhulayo unkosikazi Likhwelihle Moyo wesigabeni seBH9 laye uyaluhaya loluhlelo.
Singamnika vele umntwana ukhula kahle gala problem vele lokugula.
Kodwa okhokhela omama eseBH24 unkosikazi Buhle Mlalazi uthi ngesimo sendlala bafisa ukuthi ngabe kuxhaswa labaphezu kweminyaka emibili.
Thina besicela lafana ukuthi ngabe bayancedisa nje ukuthi 5 years kungapheleli ku-2 years ngoba sisuka silabanye abantu ngekube lo mntwana oyi-1 egumeni.
Isikhulumeli senhlanganiso yemalima loko umnumzana Chris Moyo uthi uhlelo lolu balwethulelwa izizalwane zeMelika besebenzisana lezinye ezakuleli lezaphandle ngenhloso yokwehlisa udubo lokuhlaselwa indlala ebantwaneni labomama abamunyisayo.
Ukusebenza kuhlelo lwemalima kulawulwa izinto eziqakathekiswa ngumphakathi wendawo okugoqela uhlelo lwabomama abazithweleyo abamunyisayo labantwana abaleminyaka engaphansi kwemibili.
Uphenyo oluqhutshwe ngabezimvak Rural Livelihoods ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu eziqintini eziningi esabelweni seMathebeleland North kabavunanga kuhle emasimini ngoba izulu lingananga kudala ikuguquka komkhathi. Lolu phenyo luveza ukuba emangweni weWange isilinganiso sabantu abaphezu kwamachumi athoba munwe munye ekhulwini 92% abatholi ukudla okwakha umzimba ngemfanelo ikakhulu abantwana abancane. Ngimele Studio 7 ngise Wange nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSandekile Mhlanga. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula okukhangelelwe kumakhansela amalunga edale lePhalamende laweSenate agcotshwe kuyona le iviki. UKhansela Susan Sithole kaWard 11 eMakhandeni ngumqalisizila.
Emakhandeni awukazibekile ukhansela ongumama and the first one okuthanisa ukungena khona phana. So ngiyazama ukuthi nami ngisebenzi ngixhase abanye omama ngibani. Wathi eze sikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho. Nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini uqondana lomama ne-problem yokubulawayo eyamanzi. So khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansileni ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphayise ukuthi ngiqede masinya iprojekthi leyana ezambezi yeka project. So konokwana ngizama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yabe itholakala laphana umama ekipeti esingani esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanye kude nazaliwe amafemu ukuthi obaba basebenzi. So thina amaningi angikhona kanye ngibhekana kuma futhi ngisena amatamatisi singomama sizakwanisa ukuthi ekisithi kathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikolo kuhambe kuyekadingina kumabhizinisimeni ahlala ku-community ukuthi ngihlale besesikolo for abantwana labana but into ngikwaba ngikahambe mina ukuthi ngicele ama-sanitary pads for abantwana abangumasombazane.
Asizweni umbono kankosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esichasisela ngabakukhangeleleyo njengezakhamizi.
Ngokukhangeka kwami omama abangenileyo ngomama abalobungcwethi abafundisiweyo sibafundisile sabaguma njengabantwabethu khangelele ukuthi sigehlupho obukhulu babantu yiyo indaba enkulu ekumele baqalise ukuthi bayibambe omama abathwele nzima ngamanzi abantwana bengamankazana bayadlelilwa besiyadinga amanzi ngenxa bengeka esikhathini bathwala nzima okusokuba bethele imikhuhlane engasiliyo emzimbeni yabo nokuhlanzeka kwakobulawazi ufike ungcolile umgwaqo ngabauthiwa yigodi kuphela ngamaphotholes bathi ngamadishi dishi nasingenrod nasezibhedlela lapha kumaklinikhi ethu siyakhangeleka ukuthi bakhangele kakhulu ukuthi bengenzani njabo ani baphumelayo ngoba sebebonile bayazi ukuthi amanesi malutshwana istaff silutshwana okubethele ukuthi abantu bengaphatheki lapha esibhedlela babe lama-longkeys bahlale intanga lonke esesibhedlela azatiinkuia khakelakei yebo kahambi lawo amajaha angenileyo siyafisa ukuthi abe njalo bakubambane basebenzela labomama kaba ndawonye incediswane njalo gele bezibandla elilodwa i-opposition kunzima kakhulu ngoba i-punishment yona le bazayithola eyokuthi bazile elinye ibandla akusoze kube lula kodwa iqiniso lokupheleleyo ukuthi kuzamele bame isindi akusoze kube lula kubo yikho ngitsho ukuthi nxa bengenile benje ngababambane basebenze ndawonye baphumela bacini sizaqalisa ukuthi sibabize basitshele ukuthi uyakwazi majani azasenze kanjani sibancedise futhi ukuthi labo sikhangelele loko sifunani kibo kuyena lenhlangano esizababizeka kuyo asibi nabo sifuna ukusebenza kabo ukuze kubenzele lula umthwalo ukuthi basebenze njani nezakhamizi njengoba thina sisebenza nezakhamizi siphane indlela zokusebenza masivumekana bese sisebenza sihamba ngendlela yona kuyo sidinga yona i-accountability bamele nxaenzenizelaba amankazana bala amajaha aphume kwenhlobo ezigcinileyo ezizancedisa uBulawayo ukuphuma emnekezeni ka ngoba kunzima koBulawayo lithengiswa lapha lalapha phakathi kwemigaqo kuyathengisa akuhlanjwa libhanana kuyeke khonaphana yonke inekeza lidakuyini.
Lowo ngunkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sizwe njalo uCouncillor Susan Sithole kaWard 11 emakhandeni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC. Efulathela uSithandekile udedela kuChris yena-ke osethuthela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya umgubho wenkosi umzilikazi owenzwe lamhlanje. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga bakagande ekungamukeleni kuhlelo lwe-Studio 7. Ngiyabonga baba.
Ungasitshela ukuthi kuyini kade kusenzakala emgubhweni lo?
Namhlanje kuye kulilanga elikhulu kakhulu komthwakazi, ilanga lesikhumbuzo senkosi umzilikazi lapho yakhothama khona mhlaka 9 September.
ikho ke namhlanje kade sisemzini wayo lapho yagcina khona okuba khona lapho kade sikhumbula khona singamandebele singumthwakazi sonke singuye wonke umuntu obengaphansi kwaphiko lenkosi uMzilikazi inkosi eyona yakhe isizwe lesinkosi eyona yadabula lesisizwe inkosi eyona eluka lesisizwe umhlanganisi izizwe nguye kade simkhumbula namhlanje inkosi uMzilikazi kaMachobane.
Ungasela ukuthi ubunjani umbuthano walamuhla ikakhulu nxa siqathanisa leminye iminyaka ungathi bekulabantu abanenganyana na
nxa siqathanisa leminye iminyaka umbuthano namuhla ukhanye ungumbuthano ongcono kakhulu ngoba abantu bebezile abantu bebebanengi kakhulu ngithe ngiyakhangela njalo ngabona lamabhasi lawo akade khona emanengi okutshengisa ukuthi yiwo akade eze nabantu okutshengisa ukuthi abantu bakithi baphathekile ikakhulukazi kona lo mcimbi bekulabantu abaningi kakhulu xa siqathanisa leminyaka edlulileyo.
Bakhona yini abavele kwamanye amazwe ikakhulu kobo South Africa, Swaziland, Lesotho kade bekhona embuthanweni lo?
Ya, kube kulabantu abaningi kakhulu ikakhulukazi abavele South Africa. Ngibonile futhi labanye abantu akade begqoke lezi ezamaSwazi okutshengisa ukuthi kungakukhona akade bevela eSwaziland. Ngibonile njalo labanye engibaziyo abavelele kubo Botswana kutshengisa ukuthi hayi abantu bebekhona sibili abavele kwezinye indawo kodwa loba nje kade bebalutshwana bangabe bevela kulezi zindawo esingazitho Swaziland or Botswana and so on. Kodwa abavele South Africa ngibone kulabantu abaningi kakhulu ikakhulu kazi amabutho la khokhelwa ileli butho elithwa inqama bonangani hayi kade bekhona sibili bebanengi.
Ubona njani elakusasa elombuthano lo?
Nxa sithi ngiyananzelela nxa ungaqhubeka ngalindlela okuqhubeke ngayo namhlanje osomabhizinisi wakithi besekela kakhulu inhlelo ezinjengazini ezesikhumbuzo ngibona sengathi hayi umcimbi lo ungala ulokhu thuthuka ukhuphuka usiya phezulu sibili kumnyaka ozayo kuyani indawo engabancane sivili nxa kungahamba ngalesi isivinini la ngendlela okwenzakale ngayo. Ngiyabonga.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Okokugcina ngithanda njalo ukuthi ngivalelise abalaleli njalo futhi ngiletha lo mbiko okuthi abalaleli bakwazi ukuthi mhla ka 4 November silesinye futhi isikhumbuzo esibaluleke kakhulu isikhumbuzo seGadadi lapho esiyabe sikhumbula khona iminyaka engu-100 30 isizwe sakithi sabulawa eGadade 30 kilometers sihamba ngomgwaqo oyarare ikho ke siyabanxusa futhi abantu babuye ngobunengi babo sibuse futhi labo somabhizinisi bakithi ukuthola basekele futhi uhlelo lonolu olwesizwe sinxusela wonke umuntu ongabe elakho angancedisa ngakho. Siyabonga kakhulu umphakathi wakithi ngokubuya elikwenzileyo esikhumbuzweni senkosi uMzilikazi. Siyabonga kakhulu sengathi la kumnyaka ozayo futhi sonke sesingahamba siye kuthi gwaqa sibe baningi kakhulu ukuze lalabo abafileyo labo bathokoze. Yabo
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Ilalele kumsakazo weStudio 7 eye Voice of America ephuma ngapha ngase Washington DC. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo kaThulekithi sebechaze umuyi uHit Streak njengeqhawe emhlabeni jikelele ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe kuntuthuko yalo mdlalo embalini yaseZimbabwe. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanje usipha lolu daba.
Ophathelwe kumdlalo kaThulekithi babambane bevalisa wengukapteni waphinda njalo waba umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kaThulekithi uHit Streak emkhosini oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngolwesihlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Cricket esisebenze kakhulu lo Streak kuvuma indaba moyo uthi umuyi wayele sipho esimangalisayo kwezemidlalo.
Kuzim schools rugby wayekhona, kuzik athletics ngiyathemba kulama records ejavelini, even eboreni ngokwakho kwesibili wayedlala ibhoresi sefalcon wathesuka wadlala nje igame A1 first class wathi wabizwa ku test cricket and iningi lethe sasilandela icricket sakwathi he became a legend.
Ukhokhela umdlalo kakhilikithi yedolobheni lakobulawayo uNicholas Nsimo uthi umuyi udlale indima enkulu ekuthenela umdlalo usabalale udlalwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Kwakusiphathisa thina njengamacoach awe ma-western areas ukuthi silethe umuntu odlalele national team ongucaptain ezobafundisa icricket.
Odlalelwe streak waphinda waqeqetshwa nguye kuqembu lesizwe uChristopher Mpofu uthi ukutshona kwakhe kumzwise ubuhlungu kakhulu.
Umlungu omnyama yindlela kade ngimbiza ngawo, wakumtholele obabakhe bengakhulumi isikhiwo kodwa bathole bekhuluma isiNdebele. Kimi kwangiphathisa kakhulu because onjengoba ukwazi ubana mawufika ukhilikithi kukhulunywa isikhiwa, but ngilaye kimi kwangenza ubana kungangihluphi kangako.
USlick uqale ukudlalela iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngomnyaka ka-1993 njalo ukhethwe ukuba ngukapteni ngomnyaka ka-2000. Ekumeni kwakhe udlala uqale ukuqeqesha njalo ke waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe leChevrons. USlick ushone ngensonto ekuseni ngemva kokuba egule kwesikhathi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Ube neminyaka engamashumi amane lathoba munomunye yokuzalwa. Lo mkhosi oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo kuyindlela yokupha abalandeli bomdlalo kakhilikithi ithuba lokumvalelisa njengoba engangcotshwanga kodwa umzimba wakhe uchise waba ngumlotha. Sikhangele ezomdlalo wenguqu. Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League edlale namhla iphele kanje. Iqembu leGreen Fuel inqobe leSheshamu nge-1 kanyanga seGreen Fuel Stadium. Iqembu leFC Platinum litshaye leCape United nge-2-1 nasemandaba. Iqembu leNkezi Platinum Stars inqobe leNyumanika Diamonds nge-1 kanyanga seBaobab. Iqembu leChicken Inn libe nguJikilobhanqa 1-1 leBulawayo Chiefs naseLuveve. IZPC Caraiba inqobe iHerentals nge-1 kanyanga naseNyamunga. Kuthi iBlack Rhinos leTriangle zibe nguJikilobhanqa 1-1 naseBatha. Kusasa ngesonto iqembu leyadaliza dibana lele Crampton Bullets ngasebaobab. Iqembu lewange lizadlala lele Simbabora ngasecolliary. Kuthi iqembu leDynamos lizancikilana lele Highlanders ngasebaobab Fields. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sileqembu elizizwa ngokuthi Themba Linye Sounds. Lona ke elicula umdumo weRumba. Eselethu le idlalati elitsha. Iqembu leli lidabuka iBinga kodwa licula liwele South Africa. Nangumholi walo ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Kama ingu atumaya swanda mchabuga e Binga esikabisa sa chivila ni umkholi weqembu leThemba Linye Sounds. Njalo ke emculweni hayi asikahambi wokutheni, asikahambi wokutheni, sanda kuqala nje umculo manje ngomnyaka wesithathu. Siqale ngo-2021 sakhipha indlala ze-2021 sakhipha i-single track 2022 manje sikhiphe indlala ze-elitha 2023 elithi emtholampilo.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuthi baxhumane lathi bengangixhuma ku 0656479911 0656479911. Iyafoneleka uya WhatsApp njalo. Then ku Facebook, Facebook page Themba Linye Sounds uyathola njalo futhi lapho.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Thanda ukubonga kubathandi bomculo ngothando lokhaso abasinika lona. Kise ngathi kungahlala kunjalo. Into abayenzayo iyajabulisa, isinika amandla ukuthi siqhubekele phambili. Ngaphandle kwabo asiyilutho, so sithi sicela libambe kanjani.
Yesikhathethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Oliver Lelisayo okwamanje ngoPraxedes Jeremiah sithi pelasonto elichukela.